Abongi abaningi bakhanya bekwamukela kodwa belokuthandabuza besithi lokhu yikubengezelela kunhlupho abavele bebhekane lazo. Yabe phela ubanika lezo zitanda ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Anthony Majongozi omele abongi bakobulawayo ugcizelela kulokho.
Ngifuna ukukhuluma le ndaba yemasenzi ikhuluma ngayo le government yeZimbabwe. Indawo leyi inhle kodwa amasenzi lawa abantu bazowabhadalela njalo ukuthi i-SSD imali izohamba, i-SSD izothatha imali kuma-salaries abantu ukuthi ibhadale imali leyana njalo ukuthi amasenzi siyafuna kodwa imali njalo siyayifuna futhi ayikhwani ukuthi bangabamba imali leyana yamasenzi sele sizosala silani singela imali yokuthi sithenge anything, imali yokuthi sithenge ukudla. Yale siyabona ukuthi izinto seziphelele zonke.
Isikhulumi sabodokotela udokotela Mthulisi Bhebhe uthi isimanga ukuthi uhulumende akhulume ngokwezitanda wona umumo wezibhedlela lokhe ungakalungisiswa.
Akulazitendi esizaziyo thina ekuthaziswe ngodokotela asikayezenye zisona lezi asifazi ukuthi zikhulunywa ngubani njalo isimo ezibhedlela lokho zifanana. Akulabodokotela iminyanga ivaliwe.
Unkosikazi Nodumo Ndlovu ongumongi uthi udaba lwezitanda baluzwile kodwa abalasiqiniseko kumbe indlela yokuthi bathathelwe imali.
Udaba lwezitindi siluzwile kakhulu and asikwazi ukuthi into indlela zokuthi besithathele imali ukuthi zikhona sizokuthi zikhona.
Unkosikazi Mildred Nyono isigulane esivele emaphandleni uthi lokhu kungamanga kuhle ezibhedlela.
Ukuswelakala kwabodokotela empilo kusikhwalisa nzima. Mina ngisuke esibhedlela sengikayibi ngithiwe ngizodinga ukuthi ngisizakale kangisasizakalanga sengibuyela futhi ekhaya kungela lutho engizincede engitholileyo. Kanti manje kuyaphetha ngani odokotela bengekho beshotile sithini kumanjani siyasihleka sithola kube labodokotela.
Kuviki edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo wethula umbiko ethi odokotela labongi bazanikezwa indawo zokuhlala njalo abongi sebeqalile ukubhalisa ukuze bathole lezo ndawo. Le ngenye yemizamo kahulumende eyokulungisisa izikhalazo zabodokotela ezokukhwezelwa iholo. Odokotela baqala ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane kanye lendawo zokusebenzela ezingalunganga ekuqaleni kwenyanga kaMpandula. Izisebenzi zempilakahle zikhanye zithandabuza lokhu zithi nxa bezaphinda bahlephunelwe enye imali kuholo elivele lingeneli pho bazasala lani. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.